ukuphuma kwezikhila kwadlengi la ikakhulukazi amacala amakhulu lawo kutshengisela ukuthi khona kukhona okungahambanga kuhle ekwenzeni umsebenzi, kukhona olale emsebenzini wakhe kuziphatha amandla ezikhangelene ngalelo hlelo. Ngani? Ngoba nxa kwenziwa i-amnesty ixolile abantu bakhangela amacala bathi baklasifya bathi lawa ama-direct ayarepa lawa la kangeni kungena lawa amanye angameni. So lawani nxa bekhithiwe siyakunanzelela ukuthi sokuhlukumeza kakhulukazi kuya-retraumatiza ama-victims, ngoba nxa umuntu ade kurephile igqibela kungakapheli bona sephumele kuthiwa uxolele and kubanika ingqondo bani laba abaxoleleyo bazaphetha icala lokudlengula baleyise bathi yinto engaxolelwa ukudlengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aseyinto ezingale ezingaxolelwa. I-amnesty khangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo asebehlale isikhathi esithize according to umthetho. So umthetho awulandele ezimbabwe sesingathi ezimbabwe there's no rule of law. Kune-excitement maybe yokuthi ona siya kuma-elections sokhe ngukuvula abantu nje kwathiwa mhlambe zelesini.
Bathi kukhitshwe abantu asebekhulile, kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9 kanti njalo uthi ubesebhike okomnyaka owodwa kuphela. Ungathini ngalokho?
Kuqala ukudlengula ukubulala kulani lokuthi lo mnyaka enganani. Okay, singasikhangela i-victim especially uma umuntu lo mnanyeni edlengulwa umuntu omdala and wakho nje 1 year. Lapho I think kumele abantu sihlokome kuhlike lokuhlinziswa kwabantu abakhithiweyo, ngoba nxa uyicala le-rap ukudlengula angikuphume after 7 years. Kumele basichazele umthetho abasebenzileyo ngoba legally angeke bekwenza khona lokho ngamanga nawo. Ukhona nje oyeke ekithi leyo avuka ngobe lokuhlizisisa baphonge ukuvulela abantu nje bakhona kanjalo nje, ngoba leli vela asonto ekuthiwa into 1 year. Hayi, siyakhathalela ukuthi iminyaka yakhe kwathini, ngoba sikhangela ukuthi wadlengule, sikhangela icala, sikhangela iminyaka.
Wona amacala okudlwengula siyabona aya phambili elizweni. La macala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uze kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe. Uhulumende ungathi wenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana?
Eqinisweni ukuthi eZimbabwe silomkhuba wokuthi uhulumende wethu uyabeka imithetho kodwa angayisebenzisi. Iyabe senza lokhu singathi i-brain spending, i-intentional community, ukuthi khona ithiwa eZimbabwe zibe mthetho lo lalo lalo. Ngoba iZimbabwe ungakhangelayo, singakhangela i-marriage act, sikhangele ama-elitals marriage, imithetho yonke evikela abantwana ngezocansini. Ikhona yonke le, can literally kick, ungakhwethuza nje ukuthi lokhu kukhona, lokhu kukhona, isiqambe lokhu kukhona, kodwa akusebenzi.